Igama lami ngisolwayo Ngwenya, ngudokotela lapha empilo. Sizwile lathi amahungahunga ukuthi odokotela bafuna ukukhala lumsebenzi kuvikezayo. Asikakuboni lokho, sisakumelele sibone ukuthi kungayenzakala yini. Kodwa sifisi ukuthi odokotela bekhale lumsebenzi ngoba lokhu abantu bengaphatheka nzima empilweni kahle yabo.
Nxa odokotela bengakhalala umsebenzi, akhona yini amalungiselelo eliwenzayo ukuze liphathise izigulane?
Silethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalele umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe, sizabe sizayenza eminye imizamo yokuthi abantu bazame ukuzuza uncedo, ikakhulu laba bayabe begula kakhulu. Ngiyabonga.